Kuhle wakamwe ngaba ngoza phande komthetho ndaba kamanti ngemva kokugwetshwa kwakhe uziwise okubhaxwa kule abantu abaningi namapholisa okugqokela into ezindaba uSam Jakawira umanti ngotsikazi Juice Sitaruinga ugwebe kwakhe uziwise uhlala ejele okunyangezi ngamathuma amabili kodwa wasebeka eceleni inyanga ezilithumi inyanga ezilithumi lezi zibekwa eceleni okweminyaka emihlanu elandelayo ukuze uHari uziwise engadala icala lifanayo isikhulumeni se-MDC Alliance unkosikazi Faka Imayere uthi njengebandla badane kakhulu ngokwenzakeleyo
akukho kusisekelo sombuso lokhu okwenzakeleyo sizabona ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba akhululwe
uMayere uqhubeke esithi baza kuqheza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court lephikisa lesi sigwebo
We want to ensure that he gets bail pending appeal so that he spends less time incarcerated. We all know that the conviction is extremely controversial, given the reasons for a custodial sentence. In a matter that being
sizakusa udaba lolu kuyonale iviki sizabona ukuba athole ibail sidlulisela udaba lwakhe phambili sonke siyakwazi ukuba ugwetshwa kwakhe kube yisimanga
abalweli amalungelo oluntu bathi ukubotshwa kukahari uziwise indlela yokwethusela labo abaphambana lombono kahulumende okugcizelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkono
thina njengabalwela amalungelo abantu ama-human rights defenders eZimbabwe sihlukumezekile njalo sizondile ngokugwetshwa kukamakhomperari uziwise inyanga ezingafika 14 esentolongweni ngenxa yokutshengisela akwenzayo lokhu esikubona thina kuyinto esemthethweni ngoba i-constitution yethu iyavumela ukuthi abantu betshengisele nxa bengathabanga ngalokhu okuyabe kusenzwa ngohulumende so kugwetshwa kwamakomporero hatshi kwenza ukuthi sibe lokuzonda kakhulu njalo lokuhlukumezeka ngoba kutshengisela ukuthi upresident Mnangagwa akafuni abantu abaphikisana lalokhu ayabe kuyenza yena njengomkhokheli welizwe
uharuzibishe utholakale lecala ngeviki edluleyo lokuthuthuzela uZulu ukuba aphatheke kudlakela etshengisela lelokulwisana namapholisa eHarare ngokuwajikijela ngamatshe kusehlakalo esenzakele ngonhlolanja nyakenye umthuthisi umnumzana Moses Mabhanga uchaze uHari uziwise njengomuntu ongenambeko loba inhlonipho njalo unakho ukubhidliza impahla lokulimaza uZulu ngezenzo zakhe amagqwetha kaHari uziwise ekhokhelwa ngumnumzana Khosa Mncube avame ukuphikisa lesi sigwebo esithi zima kakhulu kathi hambelani lecala lakhe elikhanya lilincane ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.